kusi ubone kusenzakala kusukela ngesikhathi ubonwa uMDC kuze kuzofika lakhathesi hayi ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abangqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokuthi bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu beZimbabwe bakhulumile ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luza kuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe opposition yikuqubulana kwembuzi zasibayasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi hayi kabaphumelelanga njengoba libabona bekhona pha njengoba uSolani Moyo bengamasenator bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle uVision 2030 useqalisile uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze katalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030 ngibe umfowethu uThuba Saka
ngimanga lokuthi kathi yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje usekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho lungakhulekanga kakhulu kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yerigini izinabezanoPF bakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale okwamanje yiko sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelela yikuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhodi njengoba nayitshilo ithi ekhodi kasihambanga ngoba singabakhalazi sizahamba njani ekhodi ikhodi ingezanoPF
ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli
into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo uyakhuluma khonapho babuSolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngumunwe nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe nabe lawo indaba bengayanga lawo ecourt bafike babeke phela ubufakazi phambokamantshi ukuthi nampo ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo opposition vele lohlupho lokuthi ama-polling agents minyaka yonke bayadinga inkalakada zezimali ezama-polling agents bazidlele ngizengaphuma kwi-MDC umongameli wakhona ehlale esithi imali leyo ebuya e-political funding ngabuya sabhadala ama-polling agents kodwa kabhadalwanga ngikhuluma ngisenze nje abe-CCC ama-polling agents angilaleleyo ayakwazi ukuthi kabhadalwanga kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i-commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama-V11 udokotela uNevers Mumba sebemenza isadakini eyedwa le-report yakhe okuthiwa yi-preliminary report engakabi yi-report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngeyesadaki ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokhela i-CC ngumngane wabo abafana laba be-DA kwele-South Africa ngumngane wama-Americans so umuntu okuthiwa yi-observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga kuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa yisadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki i-troika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakayenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywayo lapha kuba kunje mnyama uvika ngomunwe iqiniso elasi
elakho elokucela mnumzana Moyo
sikhembile elenjalo le confidence sinayo ukuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungiswe indaba zeZEC kulungiswe indaba yevoters roll nxa isadaki bekhuluma ukuthi iZEC ayibambanga ukhetho kahle azange itizane ayibambanga ukhetho kahle bathi abezane bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheki ku-election ngobana abantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanoPF wayehluleka eniyohluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi.